besibona ku social media abanye beposta bethi ukudla akudistributwa kuhle abantu bezanu p f banika ama-members abo akudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sasesisesami ukuthi singayekeli ukuthi sihambe asizozibonele kuze sibe kahle kuliqiniso yokuthi kuzaphambanisa la bantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu ngenhlanganiso ezinjengabo-unicef ezinjengabo-red cross besilabo-alert macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke echimanimani sakuba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-unf unwfp o-unicef lenhlanganiso eziningi ningi nje lezilokhali bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa kanti la ma-social awakhona bayancedisa la mapholisa akula nto enjengana leyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncitshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu kungenzakala ukuthi okwabo kuqoqekile kokunye-ke lapho elingafinyelelanga khona kumbe ngaphandle kwalezo nhlanganiso yizo zodwa yini ezabo ukuhle
kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzokuncedisa ngakho chimanimani lechipinge uyahamba e-Manicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine kwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-sub committees ama-thematic so inhlanganiso eziletha ezidila for example lento zama-sanitary pads abomama zikhona kule cluster yegender ikhona i-subcommittee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwi-committee ye-subcommittee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane nxa lisizenza into zama-toilet ezo-sanitation liyangena kuwash subcommittee so kukustructured kanjalo okwinto kwankhona kasilali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthiwa benza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza
uncedo lonke luhamba ngamakhomithi lawo kuphela akukho okunye eceleni ohamba eziphela abantu enganikwanga imvumo
ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee e-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtaro ngale bakuhambisa bakufonela abethipinge kumbe abethimanimani ukuthi kulenhlanganiso enje eletha ukudla okunje basemfika ngakhe usungena kukhomithi eqonde ephathelane loncedo lwakho oze lalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe ezeshelta ungena kukhomithi echiwa i-unicef so kuqoqeke kanjalo